Okokuqala ngizathanda ukuba na ngimyamukele-ke umfundisi ubawalile-ke kwele Zimbabwe. Kwesithu ngithanda ukukhuluma ukubana-ke mina kangivumelani le ndaba yokubotshwa kwa-Evans ngenxa yokubana-ke ungumuntu ongelacala. Njalo kwesibili ungumuntu olesithupha sokuhlala eZimbabwe njengokuzalelwa kwakhe. Ukubotshwa kwakhe kungaphandle komthetho. Njalo kwesithathu ama-charges afakwe kuye okubana ubefuna ukukhipha uhulumende ngendlela engekho emthethweni ehlanganiselwa ububhantshi. Ayisikho-ke mayelana lalokhu ayekwenzile njengoba indaba yayilahliwe yarare magistrate court.
Mnumzana Ncube, sike sezwa abanye besithi bona kungani kule mbuzo eminingi ngokuphenduka kwamawarire ufunemelana lembono kamnumzana Siziba yindlapho?
Ngathi mina imbono kaSiziba kukhona lapho engivumelana khona, kube sokusiba lalapho engingavumelani khona. Umnumzana umfundisi uMawarire ngesikhathi esuka lapho icala lakhe sokuthiwa selilahliwe usuke eZimbabwe ngoba esazi wabuya lapho eSouth Africa wakhuluma labantu abaningi ethi yena usukele ukuthi ubengasaphephile kwele Zimbabwe. Wasuka lapho wadlula laseSouth Africa, engicabangela ukuthi kungoba ubebona ukuthi iSouth Africa iseduze kakhulu leZimbabwe, kungenzakala labo abamdingayo bamhahabele lapho bamthatha. Wasuka waya kwele Melika. Ukuthi usesukeleni njengoba lo muntu ambalekeleyo, ngithi kumbe labo bantu ababalekeleyo belokhu besasekhona, njalo izinto zingakaguquki ukuthi mhlawumbe bengisingaba ngumuntu othi yena kungabe sokutshintshile ukuthi usephephile eZimbabwe. Kungakho yikho lapho kule mbuzo khona ukuthi ujike njani ngoba engumuntu osuke evaleka isimo asibalekeleyo silokhu sisasekhona, kodwa sesimbona usengojikileyo futhi njalo ngoba siyazi ukuthi thina uhulumende lo okhona ungabe ulecala ungabe ungelacala, ikhothi ngakuthola ukuthi umsulwa, kodwa nxa yena evele esethe ukufuna ungasekho kulelo lizwe kumbe ukufuna ungasengumuntu okhululekileyo uzokuthola ungasakhululeka ngoba vele uzokubamba akwenze lokhu akuthandayo. So ngenzakala ukuthi ngoba bayazi ukuthi icala lakhe leli lingachithwa futhi njalo emthethwandaba, bamgcina okwesikhathi eside engazange ahanjiswe khona emthethwandaba okwakuqala. Ngaleso sikhathi bemgcinile, asazi ukuthi yini esingenzakala phezu kwakhe. Kungakho mina ngithi isivindi sakhe esikhulu kangaka usithatha ngaphi? Yiwo umbuzo wami wakuqala okhona. Bese ngisithi mina ucabangela ukuthi ukujika kwakhe lokho yini esingaguquka, ngoba uke wakuzama lokho kwaqala ukuthi athi yena kube lama demonstrations anjengalawo angama demonstrations awenza ngokusemthethweni ngoba wonke umuntu lelungelo lokuthi abonise lapho izinto zingahambi kahle ngokubhikisha ukuthi hayi izinto azilungi, kodwa siyazi ukuthi uhulumende wakithi wenza njani. Kungakho isivindi esikhulu kangaka uMawarire yena engabe esithethethi, yikho lapho engilombuzo khona omkhulu.
Nanko-ke umbuzo mnumzana Siziba, ungani uyasola lapha ubaba Ncube ukuthi kanti kwenzakala?
Ye, mina uNcube utsho kuhle ke, ukhuluma njenge imbuzo egcwele kuzulu wonke jikelele mayelana ke lokuya-ke kwamfundisi uMawarire. Kodwa-ke njengomuntu-ke ngizathanda ukuthi ngikhulume njengesikhulumi-ke senhlanganiso yesesijikile. Ngikhuluma ukubana-ke okuqakathekileyo ngikubonayo ngaphansi kwakho konke lokhu yokubana-ke kule mbuzo mayelana lokusuka lokuphenduka kwamawarire. Okokuqala, sinanzelela ukubana-ke usuke ethwile ukubana ungumuntu-ke oya kuyavakasha ezaphenduka. Ngakho esenza utsho kahle uNcube ukubana uhulumende uRobert Mugabe ekhulumele ukubana-ke kamfuna elizweni. Kodwa thina njengabantu abamele amalungelo, njalo njengabantu abazimiseleyo ukubana-ke uhambe indlela yonke ukubana isizwe sikhululwe, njalo kuqakathekile ukubana-ke sinanzelele ukubana-ke kimi kuphuma indaba yokubana-ke uMawarire njengomuntu-ke onyama ukubonile kuqakathekile ukubana iphenduke elizweni ngenxa yokubana-ke lezo zinto ebezilulela zilokhu ezingakatholakali. Njalo kimi kuqakathekile ukubana-ke sibe la abathi yubanyani ukubana-ke angahlukunyezwa nguhulumende, njalo sikwazi ukubana-ke kuqakathekile ukubana-ke uMawarire simkhulumele ukuze akhululwe nguhulumende lapho abotshwe khona-ke kungenxa yokuthi-ke lokho akumelayo ngokazulu wonke. Ngiyavuma ukubana-ke kule ndaba engathi iyathisa mayelana lokuphenduka lokusuka kwakhe elizweni. Kodwa kuqhakatheke kakhulu phezu kwakho konke kubana ke lokhu akumelayo nalokhu thina esikumelayo njengalaba abalwela ke amalungelo eZimbabwe kulokhu kungakatholakali. Yikho kuqhakathekile kubana ke uma yena ebone kuqhakathekile ukubana aphenduke elizweni ulawula amalungelo njalo uzimisele ukubana ke ahambe kuleyo process azayihamba noma njengoba ethile ukubana mhlawumbe uzatshaywa mhlawumbe uzabulawa mhlawumbe uzakuyisa ejeni. Khona lokhu kuzimisela kwakhe kimi kuqakathekile.